Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 inkwenkwezi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
amanyathelo amela bekhona kumele siwathathe njengoba iyinto esanda kwenzakala, sokuzamela ukuthi silanise amakhanda njengenkokheli sibone ukuthi sikuhambisa njani lolu daba, ngoba luvele nje kalikho emthethweni. Inkinga nje ukuthi izani ivele kayilandela umthetho.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube namhlanje lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa edalela ephalamende.
Umsekelo sikuphiwe ifoyo le-IMS le-embassy yesude abafake i-US $25,000.
Abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba bayabele intatheli zindaba uncedo lwempahla yokusebenzisa ukuzivikela ukuze zingathelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyane belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,669,747. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube namhlanje lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa edalela ephalamende. Abaxotshiweyo ngumeli wedanga mvura umnumzana Prosper Mutseyami, umeli wekuwadzana East umnumzana Shelton Wende, usenata we-Midlands unkosikazi Lillian Tim Vios kanye lenkosazana Thabita Khumalo. Umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mdenda wazise nginyathelo leli namhla ekuhlaleni kwedale lephalamende. Abaxotshiweyo laba bahle baphuma edale. Umakhuphe esebenzelana lomnumzana Douglas Monzora kanye lomnumzana Morgan Komichi yibo abatshele idale lephalamende ukubana kumele lixotshe abanye laba, ngoba sokuyibo abakhokheli bebandla kulandela isinqumo somthetho ndaba we-Supreme Court esokuthi unkosazana Khube nguye owayemele akhokhele ibandla le-MDCT ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai lokuthi uChamisa wangena esikhundleni akuso ngaphandle komthetho. Inyathelo leli selibangele ukufuthelana okukhulu phakathi kwe-MDC kaChamisa lelikamakhuphe. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomunye wabaxotshiweyo edalele ephalamende unkosazana Thabita Khumalo.
Ukuxotsha lokhu kuyisimanga njalo axotshanga ngumakhuphe lodaki lokomitshi. Sixotshwe izanu, izanu icatshe ngemva kwabodaki lokomitshi.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba?
Amanyathelo amela abekhona kumele siwathathe njengoba iyinto esanda kwenzakala, sokuzamela ukuthi silanise amakhanda njengenkokheli sibone ukuthi sikuhambisa njani lolu daba, ngoba luvele nje kalikho emthethweni. Inkinga nje ukuthi izani ivele kayilandela umthetho, ilandelayo owabo umthetho abawenzayo emakhanda.
Ubona omwonzora labo nkomichi labo umakhuphe selike lazama ukukhulumisana labo yini?
Hayi, asikakhulumisani labo njalo asilasizathu sokuthi sikhulumisane labo. Ngodaba lokuthi kumele sonke sazi ukuthi uma nxa bengena emabandla ombangazwe asondawo ongena ngokuthi uyafika u-apply ukuthi ucele ukungena, hayi ngumzwangeda uyazingenela uziphumele. So kasibonanga uqakatheke ukuthi sikhulumisane, ngoba nxa kwakuyukuthi kuqakathekile ukuthi sikhulumisane nga udaba lolu kaluhambanga emthethandaba nxa kwakuyukuthi abantu bakhulumisane umlotha. Ukuhambisa kodaba emthethandaba ikukhombisa ukuthi kayisiyo ntando yabo makhuphe labodaki, intando yezanu njengoba badla udla kwezanu. So akulanto abangayenza ngaphandle kokulandela abakutshelwa izanu.
Kukhona ongathanda ukukutsho ebantwini obubamela edale lephalamende?
Zulukanda abamthakazi omuhle yondlela zimhlophe maZimbabweni amahle ukuqothwa kwami uThabita Khumalo ePhalamende yaseZimbabwe labanye bami gakutsho lutho into encane leyo lokhu kukhombisa ukuthi bayangesaba labalandeni bami babesaba ngoba siyabatshela imfuno kaZulu njalo kasibancenge ukuthi wona bangukhulumende so bese besishela indlela zokuthi bangasenzani sebezamile ukubopha sebezama ukusithela ngabo tiyegasi sebezamile konke babantu kwehlule yikho sebephumele injongo leyo ukusixotsha lingethuki ukuxotsha kwethu akutshintshi ukuthi umnotho waleli lizwe uzasukuma akutshintshi ukuthi lizathola imisebenzi akutshintshi ukuthi ezibhedlela zihamba liyelatshwa ngithole odokotela lanelise ukuthi latshwe lanxa lingelamali akutshintshi lutho udubela bekho siya phambili uxotsha thina akutshintshi lutho kodwa okuzomele sikhona somele sibophe ziqine ngoba impilo yethu sisezandleni zethu maZimbabwe namahle.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomunye wamalunga e-MDC Alliance asexotshwe edalela ePhalamende. I-MDC ngamakhuphe asenelisanga ukukhuluma lomakhuphe labanye bakhe ngalolu daba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz bushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz kushort wave.
Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngasikhathi ilizwe selingene esibangeni sesibili ese-level 2 eye-lockdown. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,669,747. Phakathi walelo nane iMelika ilabantu abedlula isigidi 1,180,634. Kuthi asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amabili 253,169. Kodwa asebesinde kulo mkhuhlane sebesedlula isigidi 1,210,591. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 47,118 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus njalo selibulele inkulungwane phose ezimbili 1,843 kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi lanhlanu lengxenye 15,587. Abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba bayabele intatheli zindaba uncedo lwempahla yokusebenzisa ukuzivikela ukuze zingathelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Lolu ncedo luthengwe ngemali evele esikodlweni someli weSweden eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emkhosini wokutholisa intatheli zindaba usizo lwempahla yokuzivikela ekuthini zingathatheli i-COVID-19 i-personal protective equipment ethengwe ngosizo lwemali evele kwabehofisi yommeli weSweden eZimbabwe. Usizo lolu luza ngesikhathi ilizwe lisanda kumanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba olwe-World Press Freedom Day. Njalo kule mibiko ethi sokubulewe intatheli zindaba ezedlula amachumi amahlanu umhlaba wonke yi-coronavirus ngenxa yokuswela okokuzivikela. Unobhala jikelele weZimbabwe Union of Journalists uForster Dongosi uthi bakubone kufanele ukudingela intatheli zindaba lolusizo.
Njalo sikhuthaza abanye abakwezinye indawo ukuthi hayi njengoba libona sithole okungani kakhulu ingcosana kusafuna abanye inhlanganiso ezijiyeneyo United Nations namanye amakampani azimeleyo nabantu nje abazimeleyo lamanye ama-embassy ukuthi baphathise ngoba umkhulu lomsebenzi kufuna intatheli zindaba yize phambili yize zisebenza ziphambili zilwisana legcikwane lele le-COVID-19. Ngakho-ke sifuna ukukhuthaza bonke abaphandle abangale ukuthi basize basincedise njengentatheli zindaba.
Kwasekelwa nguLeopold Munende osebenzela iphephandaba leBulenjini elenewzimbabwe.com oyisikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo eYoung Journalists Association of Zimbabwe, YOJA.
Ukwenza ngithaba ukuthi bakhona abantu abasinakayo emsebenzini wethu lo esiwenzayo ngesikhathi se-COVID-19 ngoba sikhayele ngesikhathi lesi amaphepha abanikazi bawo bebesehluleka labo ukusinika even ama-mask lawa ama-overall lawa esesiwanikiwe even lalawa ama-hand sanitizer but lapha manje sesinikiwe lathi sesisebenza sikwazi ukuthi hayi i-COVID le ayisoziswane kube singasikama ayisoziswane.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, uNjabulo Ncube uchasisa ngalolu sizo.
Usekelo sokuphiwe ifoyo leIMS le embassy yesifide abafake US $25,000 ukuthi sithenge lezi zinto ezigoqela ama-sanitizer, ama-masks, ama-gloves, ama-suit.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngokwezindaba iCommittee on Media Information and Broadcasting Services, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, uthi uqakathekile umsebenzi wentatheli izindaba.
Kuqakathekile lokhu ukuthi sikunanzelele ngoba ungananzelela umsebenzi wetatheli zezindaba kabazenzeli bona, bayenzela uZulu, bayenzela umphakathi ukuthi ekwanise ukuthola izinto ezingabe zifihlakele kwesinye isikhathi ezingabe ziyanceda labo bantu ekumekeni ama decisions abo kumbe njalo ekuboneni ukuthi bangabe bebuswa njani.
Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshangwa uthi bazimisele njengohulumende ukulondoloza impilo yentatheli izindaba ngoba ziqakathekile kwezentuthuko yelizwe kodwa behlulwa yikusilela kwemali. Inhlanganiso zabezindaba zibuthanisela oluncedo zisebenzisana ngaphansi komanyano we-Media Alliance of Zimbabwe ogoqela labe-Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, Zimbabwe National Editors Forum, ZINEF, kanye labe-Advertising Media Association, ADMA. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ingcwethi enhlangothini ezijiyeneyo zempilo zamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuthi abantu kumele bagqoke impahla yokuzivikela enjengamamask nxa bephuma ezindlini ngalesi sikhathi eleZimbabwe selingene esibangeni sesibili sohlelo lokulwisana lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Omunye walezi ngcwethi ngusomabhizimusi olilunga njalo lenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19, umnumzana Nkosana Mazibisa. UMazibisa uveze ukubana lokhu kuzanceda ukuthi uZulu abekwazi ukuzivikela kulo mkhuhlane. Asizweni exoxa lo Mike Hove we-Studio 7.
Sikwenzayo ku-IM for Bulawayo Fighting COVID-19 sikhangele i-awareness ukuthi abantu babekwazi ukubana lelo gcikwane esilwisana lalo kawudinga ukuthi uzebe lalo uzulwisane lalo. Kumele umuntu azivikele ngokugqoka amamaski, lento okuthiwa yi-physical distancing, lokugeza izandla emanzini agijimayo, lokusanitiza. Enye silayo yindaba ye-fundraising esikhandela ukuthi khona ngokuhlangana lokuxoxisana kwethu. Siyabonga uBulawayo ngokuzwisisa khonoko xoxisana kwethu ukuthi sivuselele indawo zethu zezibhedlela. For example, kulama companies anjengePunk ABC le City Link asebekhuphile imali bedonetha kulelo hlelo lokuthi sithenge ama sanitizers lama protective equipment sinike odokotela abasezibhedlela ezithiyeneyo ikakhulu empilo emathadeyi eThorn Grove lokuvula kwesibhedlela sikaNkomo ekusileni medical.
Ngeviki edlule uhulumeni utshele uZulu ukuthi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubekela phambili njalo wonke umuntu sokumele agqoke ama impahla yokuzivikela ngesingizi sithi ama masks. Njengenhlanganiso likubona njani lokho?
Siyabonga uhulumende ngoku-emphasize ukuthi abantu bagqoke amamaski. Amamaski kasonto ekufeshini yinto yokuthi abantu bazivikele babekwazi ukubana bengathelelani lelo gcikwane. Amamaski abuya eyimihlobo etshiyeneyo kulama phiphilana amakhulu asetshenziswa ezibhedlela kodwa lalawa nje alohlonzi lobuntu phakathi abantu bengaqhubelani umuntu engagqoka aqhubele omunye.
awusitshela okuningi mayelana ngalokho elikwenzayo njengenhlanganiso okujonge ukusiza abantu kobulawayo kulesi sikhathi ilizwe lilwisana ngomkhuhlane we-COVID-19.
Okukhulu okunye sikwenzayo for Bulawayo Fighting COVID-19, not only are we doing awareness and fundraising, but also sikhangele ukuphila kwabantu in terms of livelihood. Likunanzelelile incwadi lokubona ukubana phakathi kwe-lockdown esikuyona le kulezinye imuli ezingelakudla. So ku-livelihood, social protection and livelihood cluster, sikhangele khonokho ukuthi silabadala bethu, silabogogo bethu, silentandane, silabantu abatsha abangenelisi ukuziphandela. Siyabonga ama-companies anjenge-Sidco, United Refineries, Qoka Indlovu Vukazi group in UK, swonge lama individuals, swonge even DHL, isitco leqoka Indlovukazi basiphathisa ngempupho, siphinde sinanzelele ama farmers akobulawayo, they also provided ama vegetables for his charity. Swonge Christian Alliance that came on board with beans, ukuthi sinika abantu bakithi ukudla ngesikhathi esinje.
Likhangelele ukusiza abantu abangaki kobulawayo.
Isifiso sethu ukuthi sifinyelele izindlu ezifika 10,000 kobulawayo, not abantu, izindlu. Sikhangela per household, so far we're at 625 ngoba izandla zethu zimfitshane, kodwa ngawo kuyavuma lawo umhlobo wami lapho khona, xa ulesifiso sokuxhasa lowo mkhosi omkhulu ongangotshaka, ulelungile lokuxhumana lathi sincedisane. Silama pickup points atshiyeneyo kobulawayo where you can easily la donate sincedisane. Njalo silama eco cash page numbers ethu sidlila siyaphambili kukhonoko. Isifiso sethu ukubana nxa i-lockdown iqhubeka inje, abantu bazwisise ukuqakatheka kokuzigcina. I-COVID-19 ikhona iyaphila njengoba siyibone okokwamanye amazwe ithintitha amazwe amakhulu. Abantu abakuzwisise noba bebuyela emsebenzini, kabakuzwisise ukuthi impila kahle ibuya maqala. La makhampani akuzwisise ukuthi afake impilo zabantu maqala angakakhangela izimali.
Ubona ngani kuzasebenza na ukuthi amankampani asungule inhlelo zokuhlola izisebenzi njengalokho okukhuthazwa nguhulumende?
I-challenge ekhona kwakathi esengikunanzelelayo izi ukutesta ithi individually it's expensive. Kwezinye indawo bathi ngama-US dollar, of which kungaphezu. Nxa singasebenza ndawonye sibona ingane okuyinto lokhu singakunqoba.
Cebingxoxo mazibise
la nxa ufuna ukuxhumana lathi kulowo msebenzi omkhulu ongangotshaka, ncedisana lathi. Kasoye into ethu sodwa, into ethu sonke. Isifiso sethu kubana indawo zakobulawayo ikakhulu izibhedlela zivuselelwe zilungiswe.
Umnumzana Nkosana Mazibisa ngusomabhizimusi olilunga lenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19. Lapho-ke limuzwe exoxa echungweni loMike Hobe owe-Studio 7 ewobulawayo.
Yebo yebo yebo, umthakazo omuhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we-coronavirus. Sixoxa labatsha mayelana ngenhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukusiza uZulu ngesikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusize ukuthi alisoze liyena elisa ukungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sise benza singekho kuma studios singekhaya. Loba kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa ziphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lanxa amanye amankampani akade evaliwe kumaviki amathathu edluleyo esevuliwe, amanye awakhala ngokuthi akenelisi ukugcwalisa imilayo ebekwe nguhulumende efana lokuthi kumele ahlole izisebenzi zawo igciwane le-coronavirus ngoba abenza lomsebenzi bezimele behlawulisa imali ephezulu kakhulu. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Inhlanganiso ezimela amankampani zithi amanye amabhizimusi alokhe engakavuli ngoba kalayo imali yokuhlawulela ukuhlolwa kwezisebenzi zawo umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi amankampani asengavulwa kuqala izolo, kodwa aphoqelelwa ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo okulondoloza impila kahle yezisebenzi lokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Ngokunjalo uhulumende uthi kumele athengele izisebenzi zawo impahla zokuzivikela njalo azihlole. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso emela amankampani AMCOS umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi abaqhuba umsebenzi wokuhlola babiza imali ephakathi kwe-$25 kusiya ku-$100 okuyimali athi amankampani amaningi kayenelisi. Sixoxele omunye wabosomabhizimusi laba umnumzana Abednego Bebe.
Khonoko okokuthi abantu bathestwe kuyathengiswa kakuphiwa mahara. Alubana ngabe ukuthi uhulumende utsho njalo ecithi yena wonke amakhampani uzawanika lawo makits awokutesta bekuzaba ngcono. Pho amakhampani zawanikwa ngamakits kufanele azithengele njalo ukuwathenga lokho amanye abawenelisi ngoba ukuvala for 1 month kungala production amakhampani zeZimbabwe amaningi kawenelisi khona lokho.
Amazwi kaBebe agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Singakhangela ama prices aphumayo ayiwathathwa yilabo sithi ngama private testing facilities ama medical aid asephiwe imvume yokutesta. Sikhangela ukuthi bafuna $35 kusiya $35 kusiya fika $75 ukutesta umuntu ngomunye. Ubuso ukhangela ukuthi ama company wonke lawa alama vika mane kusiya amahlanu amanye ayisithupha engasebenzi kungela inkamo engenayo.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU yona ithi izisebenzi akumelanga zivume ukuya emsebenzini nxa zingelayo impahla yokuzivikela. Emadolobheni amanengi agoqela eleHarare lelakobulawayo manengi amankampani abikwa esevuliwe kodwa amanye alokhe evaliwe ngezizathu ezigoqela esokwehluleka ukuhlola izisebenzi. Abaphila ngokuthengisa esitaladeni bona balokhe bengakavunyelwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngolwesihlanu ukuthi uhulumende uzaphathisa amankampani aphazanyiselwe umsebenzi coronavirus ngemali engange 18 billion Zimbabwe dollars. Enengi yalimali iza kuya kumabhizimusi yaqhuba umsebenzi wokulima kuthi enye iye kumabhizimusi amakhulu lamancane aqhuba eminye imisebenzi. Umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu uthi abaphila ngokuthengisa abangena kuzinga lamabhizimusi amancane kumele baphathiswe ngemali enengi.
Kumele sibe lesabelo sibe lesithe thuthu ukwenzela ukuthi lathi sincediseke ngoba silahlekelwe kakhulu ngale i-lockdown ebekhona elokhe ikhona lakhathesi ngoba sinanzelela ukuthi ukuze sibuyele ekuthini lathi amabhizimisi ethu azaqalisa asebenze kuhle kubana sibe le mali yokuqhubekisela phambili lawo mabhizimisi.
Ingcweti yecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera yena uthi imali le kumele yabiwe egcekeni njalo itholwe yilabo abadinga uncedo.
Ngokubona kwami kumele kube le transparency enengakhulu ukuthi amankampani azazuza imali leyo ngabobani njalo bazanikwa njani imali yangkhona.
Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Abaphila ngokuthengisa bathi abaselalo ithemba lokuba uhulumende uzabanika imali yokubancedisa ngesikhathi lapho ilizwe liphansi kweziqondiso ze-lockdown. Okuningi elizweni kuvaliwe, bengenelise ukusebenza bephilise imuli zabo. Ukathabele Masuku sethulela lolu daba.
Uhulumende wazise ukuba uzophathisa abaphila ngokuthengisa ngesikhathi se-lockdown ngokubapha imali ukuze labo benelise ukunakekela imuli. Kodwa isikhathi sesiside belokhe belindile osokubenza balahle ithemba. Umqondisi wenhlanganiso emele abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, umnumzana Mike Ndiweni, uchasisa ngesimo abakiso.
Imali le ebethengiswa abantu abasebenzayo kabuyi sesilahlile ithemba, sibona nje besivalwa amehlo ngobulembu, akula lutho, sesibona ngani vele kudlalwa ngathi nje hayi akusela themba lokuthi izaphinda ibuye. Amalanga lokho nje edlula kungasakhulunywa ngayo, so hayi nani ukuthi engxenye nje besivalwa nje, akusela themba sibile empeleni besithi kumbe, kodwa abantu sebelahle ithemba sebezenzela nje izinto zabo ukuthi langa litshone nje liphume.
UNdiweni uqhubeka ethi kunje inengi labo lokho behlezi emakhaya bengasebenzi.
Yabula mavena zaseqalisile ngoba indaba yakhona ziyangicaca kahle kahle ukuthi batshone nxa besithi bona ama food informal traders are allowed to trade. Bake bazama ukuthengisa abanye e-Cowdery Park, bebebika ukuthi bafike bangani bayahlukunyezwa kodwa bagoqa izinto babuyele ezindlini. So akula nesibaziyo ku-membership yethu kumbe kumalunga ethu ase enelisile ukuthi abethengisa nxa ngikhuluma nje kunje.
Unkosikazi Fonness Mlotshwa othengisa ukudla uthi wehlulekile ukuba asebenze izolo.
Ngihambile estendini sami ngiyokutsho kahulumende ukuthi abathengisi bokudla bazathengisa, kodwa kweyami indawo sisusiwe ngamasotsha, so angazi ukuthi kahle kahle abathengisa ukudla yibaphi, kumbe kuthiwo abemashobhu, kodwa pho thina njengamantu abasebenza ngokuthengiswa kokudla ukuthi sizaphila njani, ukuthi sidle labantwana, sibhadale ama-rent ezindlini zabantu, sibhadale indleko zika-city council, asazi khona bu.
Omunye wabathengisayo unkosikazi Siphephile Ndoro ukhalaza ngemali abayithenjiswayo nguhulumende.
Besilokhu silindile ukuthi uhulumende uzasinceda ngemali le ayethe uzasipha yona, kodwa kulusizi ngoba lanamhlanje sesizaze siyekwanisa 2 months singasebenzi singathengisi thina. Vele imali esasidlayo, imali yonke yestaff ugcina vele suyisebenzile suyithintile ngoba yayokungeyela ngenye indlela, kungeyokukhangela abantwana laphana bengadli. So vele imali yokuthi sizaqalisela ngaphi langaze nxa sesivunyelwa seseze singasakwazi ukuthi ngame bi mhlawumbe sasiphiwe le imali nguhulumende besizancengisa ngayo ngapha le yestaff singayithinti, kodwa vele sikhuluma kunje imali yokuthi sihambe siye woda futhi asiselayo.
Umphathi ntambo wamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uchaze ukuba bakuliphi ibanga njengohulumende.
Ngizathanda lapha ukuthi ngichasise ngemali i-relief fund eyama vendors. Le mali ibanjwa i-Ministry ye Public Service, Labor and Social Welfare. So sebeqalisile ukubhadala, abantu baningi sebefuna ukuthi badlule imiliyoni. So abantu kababekezele, izimali zakhona zizabhadalwa zizabuya. Bese ngikhuluma njalo ngokwama vendors abathengisa ukudla, kuvunyelwa ukuthi kube lalabo abathengisela ezindaweni ezavunyelwayo unikezwe yi-local authority. Hayi khona labana abaphonga ukuhamba behlala ezitridini bethengisa yonke indawo, lokho kakuvunyelwa.
Unkosikazi Nyoni uthi abathengisayo kababekezele bazayithola imali abayithenjiswa nguhulumende. Uveze njalo ukuba lolu hlelo seluqalile njalo abantu abakhangelelwe ukuthola imali sebengedlula isigidi. Ubuye wachasisa ukuba abavunyelwa ukuthengisa ukudla ngesikhathi kuvaliwe yilabo abathengisela endaweni ezibhaliswe njengamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-MTCT elikhokelwa nguNkosazana Thokozani Kube namhla lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC Allowance elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa edalele iPhalamende. Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,669,747. Siliqeda-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Praxedis Jeremiah.
Siyalibonga ngo
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.